So we see card descend about VOA in the belly.
Ukudibana ku-Studio 7 ngomgqibelo mhla ka-20 kuLwezi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kuqhutshwa inkonzo kobulawayo eyokuvalelisa obeyisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo, yena ozabekwa emathuneni e-National Heroes Acre ngoMvulo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usola ukuhlaselwa ngamapholisa labasekeli beZANU-PF ngesikhathi esenza imihlangano yokukhankasela ukhetho enyakatho yemaNdebeleni. Kunanzwa usuku lwabantwana olwe-World Children's Day, abanye besithi ikusasa labantwana beZimbabwe lilivilivana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF kobulawayo namuhla liqhube inkonzo yokuvalelisa obeyisiphathamandla salo umnumzana Simon Khaya Moyo phambilini kokubekwa kwakhe emathuneni e-National Heroes Acre eHarare ngoMvulo. Umoyo udliwe ngomkhuhlane wemvukuzane ngolwesithathu eseleminyaka yokuzalwa engu-76. Ibhokisi lakhe livulelwe ekade bezemvalelisa ebulawayo amphitheatre ekuseni laselithwalelwa eHarare ku-funeral parlor yebutho. Umoyo ubedabuka ePlumtree eSanzukwi. Sixoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Awusilahlekelwe njengebandla leZANU-PF njengesizwe seZimbabwe. Yibo phela abadala bethu laba abebawaphemba indlela eyaletha uzibuse lo esikhuluma ngaye namhlanje. Kuphelelanga uzibuse ngokukhulula kwelizwe leZimbabwe. Ngokukhulula kwelizwe leZimbabwe kungabalwanga amadoda anjabo Simon Khaya Moyo, amadoda azimiselayo asebenza gadala lokuletha uzibuse kuleli lizwe leZimbabwe. Amadoda asebenza lobaba uNkomo yiwo amadoda lomcabuko lwalo lokanyongolo emsekuletheni uzibuse inkululeko eyiyo esinayo namhlanje.
Liza mkhumbula ngani kahle kahle ubaba uMoyo?
Ngokuzehlisa kwakhe ikakhulu ekufundiseni abatsha ukukhokhela ukuhlonipha abantu, ukusebenzela abantu yikokwabuKhaya Moyo. UbabuKhaya Moyo kazonke zobugwelegwele lezi entweni ze-corruption wewakomuzwi kwalela ibizo lakhe li ubabuKhaya Moyo ndoda yabeihlanzekile kakhulu, indoda selengathi selinxayisenza umsebenzi iyabuyiza njengomsebenzi engalikhathiwe sikeezokuzimisela ekwenzela umsebenzi wayo nguKhaya Moyo lo. Angekubale nduze nje ndungamile uze kuthiwa uKhaya laphana ecanda wafaka isadlitheni endlumbo wathonja umbe wayenzani, hhayi ukuthula yiko kube kukhona kuphela uKhaya Moyo lokusebenzela isizwe.
Kunhlelo zentuthuko lapha lingathi wayephakamela phezulu yini ikakhulu ekuthuthukiseni isigaba semathebeleleni impela?
Obaba uKhaya Moyo ngabadodalana ayesithi yona nxa ekhangela ekhumbula esebenza ayesebenza njengaubaba uNkomo ababesilizwe ingawuyi-national leader awumelanga uzikhomfayine kuvillage yakho, kodwa njengokuthi nxa uyi-national leader njengabojohn Nkomo. UNkomo wayethi nxa ekhuluma ethina hhayi madoda amadoda ahlanzekileyo njengabo Nkomo athi hhayi ama-national leader akumelanga ngikhangele ingakhaya kuphela kodwa ngikhangele ilizwe lonke. Kuningi kodwa kwenzileyo uKhaya Moyo okukhanyayo ukuthi evine kumisho transport kuyakhanya imisebenzi ayilethi ayayenzileyo iyakhanya nje imisebenzi yonke ayenzile, even ngesikhathi engu-ambassador e-South Africa uyakimisebenzi kakhulu abantu bakithi abebekhona ngale nase-South Africa ukuthi ubancedisile kakhulu abantu abaningi. Yimisebenzi esiyikhumbulayo kababuKhaya Moyo.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla leZANU-PF. Umkhokheli ibandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usesole ukuphanjaniswa kwemihlangano yakhe ekhona athi kwenziwa ngabasekeli bezano PF lamapolisa eMathebeleland North. Uchamisa usungule imihlangano yokukhankasela ukhetho olusayo kulumango ngolwesithathu lapho athi uhlaselwe ngamapolisa enkayi. Esuka enkayi uye endaweni esifana leTsholotsho leBinga lapho abekhangelelwe khona ukugqiba uhambo lwakhe enyakatho yeMandebeleni namuhla. Uchamisa uthe kungelani lodlakela ahlangana lalo olufana lalolo olumehlele eManikhalendi emaswingo lasemashonalendi uzaqhubeka ngemihlangano yakhe. Uchamisa utshele iStudio 7 ukuthi uZulu ahlangana laye kulimihlangano uthi usediniwe ngombuso wezano PF. Ngokunjalo uthi abantu bafuna utshintsho. Amazwi kaChamisa agcizelelwe ngumgcini sihlalo weMDC Alliance yeMathebeleland North umnumzana Prince Dube Gospanda.
Uhambile wafika eVova wahlangana labantu eVova. Uhambile wafika eTokwe wafika wahlangana labantu eTokwe. Uhambile wafika eTsholotsho wahlangana labantu kuwadidova wahlangana labantu eBhubhude. Wadlula ebona abantu indawo zonke. Uhambile eBinga uhlangane labantu abamangalisayo abangazake bebonakale behlangana nomkhokheli wabo kodwa becathile. So sina nxa sikukhangele lokho kusobala ukuthi khona injongo yethu yokuyavakatshela emaphandleni iyaphumelela.
Enkayi lithi ilahlaselwa abantu bathelwa amathiye gasi ngamapolisa kwathi abanye babotshwa. Kwahamba njani kahle kahle kulabo ababotshwayo?
Abanengi sibakhiphe esitokisini samapolisa sokungama-past 9 ebusuku ngolwesithathu. Ngoba bebelokhu bevalelwa, abanye babanjwe ekuseni bavalelwa kodwa amacala abo engaziwa. Abaningi bakhona baphume bengahlawuliswanga lalutho, kwathiwa hamba nini kuphela kodwa namhla beselivalele ukuthi lingavunyelwa ukuhamba-hamba kule indawo. So yikho okwenzakeleyo lami nginjenje ngisuke enkayi ngingumuntu osexotshaniswa ngamaphoyisa ukuthi khona ngiphuzeleni ukuba senkayi ngilokhu ngizama ukuthi ngikhiphe abantu akade besemapholiseni. Yikho esihlangane lakho phakathi nakwenkayi. ETsholotsho lakho bebevimbile kodwa kungasenani. ETsholotsho sikhwanisile ukuthi khona singene siyekwenza imihlangano yethu yaze yaba mbili. Singazange sihlangane lohlupho olukhulu ngaphandle kokuthi sike salandwa womunye umuzi lapho kade sihlangane khona. Singama-structures lapho besihlangane singama-structures nomongameli engekho. Kuyini nje njengo-provincial chairman ukuthi ngizokhulumisana labantu kodwa kufike kwaba nzima. So sisilethelwa amasotsha, sisilethelwa ama-CIO, sisilethelwa iZRP, sisilethelwa bonke bebuya ama-state security agents. Besiza lapho kade sikhona khona baze bangena lendlini yokupheka ukuthi wothi sifone ukuthi khona uChamisa akakho yini lapha.
Umnumzana Prince Dube Gospanda ngomgcini sihlalo weMDC Alliance yeMathebeleland North. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuzano PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi ubengabambeki. Kodwa useke wakulandula ukuthi yibo abavimba imihlangano yeMDC Alliance. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yiCOVID-19 eZimbabwe izolo. Kodwa luthi kulabangamachumi amabili lambili 22 abafunyanwe belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela bedlula inkulungwane ezingamachumi amane 41,965. Abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,103. Inhlanganiso esizimeleyo eMathebelelandi sezisungule umkhankaso wokukhuthaza uzulu wemaphandleni ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. Umkhankaso lo usungulwe izolo phansi kwesihloko esithi Ekhaya Vote 2023. Inhlanganiso lezi zedlula amachumi amabili njalo zigoqela iHabakuk Trust, iBhethulikazulu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iCenter for Innovation and Technology, iBulawayo Progressive Residents Association lezinye ezitshiyeneyo. Umkhankaso lo uza ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission ibikwa isithi isigaba sakoBulawayo silakho ukulahlekelwa ngama-constituencies amathathu ngoba kulabantu abalutshwana ababhalisele ukuvota.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwabantwana olwe World Children's Day namuhla, izakhamizi zika Ward 2 ewilikisa esigabeni seMachecheni zikala ngekusasa labantwabaso ngenxa yokuswelakala kwesikolo semfundo yaphezulu isekendari okubangela ukuthi abanye abafundi baphelele kuGrade 7. U-Albert Ncube uyalandisa.
Lesi sikhalazo sivele kwinsukwana ezedluleyo lapho inhlanganiso World Vision ivula ngokusemthethweni izindlu zokufundela ezimbili ezakhe esikolo seWilikisa Primary incedisana labazali. Izakhamizi zamukele lesi sipho ngezandla zombili kodwa zaveza ukukhathazeka ngekusasa yabafundi abazafeza izifundo zabo kulesi sikolo. Umgcini sihlalo wekomiti yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo seWilikisa, uMnumzana Ranpoint Ndlovu, uthi akula sikolo semfundo yaphezulu esigabeni sabo okudala ukuthi abafundi behambe imango emide besiya izikolo eziseduze.
Ikusasa yabo ingathi khawusekhangele ngathi kwahamba umntwana wakhona esikolo njani, unina umvusa ekuseni ngeyafast 2 umntwana lungelakho ukuthi ngafika kutrop yokho athi mkhombe indlela athi hamba uye secondary ngaphi enkanzi about 20 something kilometers from this point.
Uthi lokho kufaka abafundi engozini enkulu.
Okulandelayo ukuthi abantwana labona laba bazoba abantwana abathola abantwana okuthiwa ngomagusini sebebaleka endleleni bacathe ngokuba ukhathana kakhulu ukusuka labo siye emfwidi ukusuka labo siye entokuthiwa enokuzeni esimwango khonalo phelabhuzi umama nxaesalelelethi ahambe kusho mntanami emtshela ukuthi ahambe 20 something kilometers esiye esikolo.
Amazwi la agcizelelwe ngukhansila weWilikisa uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu othi kusasa yabantwana esigabeni sakhe iluvilibana.
Umfula bawuchapha mzingoni aqanisa uqeda 2 weeks ugeleza umntwana oyinkazana lo ngumfana behlezi endlini bemele ukuthi umfula uyentshe. Isekondari enye elandelayo ikuward 1 enkazi it's about 20 kilometers nxa usuka khonapha usiya khona ngale 40 kilometers uhamba nokuphenduka kambe yena umntwana kuyini angakuzwa.
Umqondisi ogada lwezemfundo ezansi emandebeleni uNkosikazi Beatrice Manjere uthi bazasebenza ndawone lenkokheli zesigaba ukuze kwakhiwe isikolo semfundo yaphezulu uWardtum.
Asenzeleni abantwana kube lula izikolo kazibe seduze labo ukwenzela ukuthi singabi labantwana abacina sebehlezi ngekhaya ngenxa yemimango. Ngaleyo ndlela ke mama sizacela ukuthi ke lingene sekukhansile set the ball rolling kube lesikolo ngoba lokho esikuzwe lapha hayi sizancedisana.
Kumaviki amabili adlulileyo inhlanganiso yeWorld Vision yethule izindlu zokufundela ezine eNtarale Primary School laseWilikisa ezakhe incedisana lezakhamizi zona ezaphatheka ekutshayeni izitina lokwakha. Umphathisikolo weWilikisa uMnumzana Themba Ndlovu uthe umsebenzi oyenze iWorld Vision umkhulu kakhulu njalo uzathuthukisa ezemfundo kulesi sikolo.
Wasinika amadeski ama-tables lawana ama-single tables ama-junior classes angu-80 lezitulo ezingu-80 wathi hayi ngala ku-ECD siyaninika izitulo eziyi-50 lama deski lama tables ayi 50
umqondisi weWorld Vision emhlukulweni ezansi emandebeleni umnumzana Shepherd Dlamini uthi bazimisele ukuthuthukisa ezemfundo emaphandleni ukuze abafundi laba bafeze amaphupho abo wokuthilela kwezikolo zemfundo ephezulu esabelweni sezansi emandebeleni sokudala ukuthi iningi lingaphuthi isikolo ligcine liphephele eGoli ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngisewilikise ematshetsheni ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kweleBotswana namuhla emini ukuyaphatheka emkhosini wokunanza usuku lweWorld Children's Day ebambane lomongameli walelo lizwe oweNamibia kanye lowaseZambia emkhosini owenzelwa ebholohweni elixhumanisa amazwe omathathu elekazungula. Ugatsha lweUnited Nations olubo ngendaba zabantwana olwe UNICEF lalo luphathekile kulumkhosi. Sixoxele ohlaziya izombusazwe umnumzana Efihlela Ncube othi uhulumende kaMnangagwa kumele aqakathekise ikusasa labantwana.
Impilo inzima kakhulu ebantwaneni. Lokho kuthiwa yibuyanga babantwana i-child poverty kuphezulu, indlala yabantwana i-child hunger iphezulu, imikhuhlane yabantwana ukuthwala nzima nje balala bengadlanga, abantwana baye esikolo bengadlanga, bahamba nqunu, ungahamba emakhaya lapha edolobheni khona lapha, bahamba ngama uniform adabukileyo ngezicathulo ezidabukileyo, bahamba ngamaphataphata esikolo, bahamba ngamasokisi adabukileyo, batshona bengadlanga, abala electricity yoku stada, abala makhandlela okustada, abala paraffin yokustada kulabo abafundayo. Lezi insane ezinye zile standard growth, lokuthiwa standard growth ukuthi umuntu angakhuli ngendlela efanele akhule ngayo. Ungakhangela kunzima kakhulu ngenxa yokubuswa kabi. Ilizwe leli ukufa kombuso kubulala abantwana kakhulu, njalo bathwele nzima abantwana, bethwaliswa nzima yokubuswa kabi ngabantu abadala.
Umongameli Mnangagwa kuyini ongamkhuthaza khona, kuyini angakwenza ukuze abantwana beZimbabwe babele kusasa eliqhakazekileyo?
Into engayicebisa kakhulu yikuthi ukubusa kahle ilizwe yikho kulungisa ikusasa yabantwana. Akusikho ukuya ku-United Nations uye kusadakhi uye ngaphi ngaphi uvakatshele amanye amazwe uyexoxisana lawo. Siyakwazi ukuthi ikusasa labantwana lilungiswa ngayiphi indlela. You eradicate corruption, imali yekukhulisa abantwana. Ufaka imali emfundweni bafunde mahhala bangavinjelwa yikuthi abala mali. Ezibhedlela kube le mithi belatshwe ngendlela efaneleyo bengavinjelwanga yokuthi abala mali. Asebekhulile baya sicwe ikusasa elihle. Okwamanje ilizwe liyadungwa, liyaqathwa, liyaqedwaqedwa, liyahlinzwa, liyaphululwa, lenziwa yonke into. Kudliwa sengathi akula kusasa, akulanto etshiyelwa abantwana, akulanto namhlanje izani yona lebusa engathi iyenzela abantwana ngensuku yeminyaka yona ledlulileyo. Abantwana bathwele nzima ngaphansi kwalombuso. Ngakho kaguqulwe indlela okubuswa ngayo, kuguqulwe indlela ilizwe liphethwe ngakhona, kususwe i-corruption, kuhlonishwe amalungelo abantu, abantwana labadala. Kunini kwakhulunywa ngama child marriages aqhubeka? Kunini kwakhulunywa ngezinto eziningi ezibulala amalungelo abantwana, ezilimaza abantwana? Kumele uhulumende akulungise khona lokho. Kumele kufakwe uhulumende oqondile ozakulungisa khona lokho.
Umnumzana Efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Uhulumende yena uthi wenza konke akwenelisayo ukuthuthukisa abantwana. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami uzithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Othilia Slanda obona ngeziphathelane labesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo, Progressive Residents Association. Sicubungula ingxaki ezibhekane labesifazana kuleli dolobho.
Nje kuyena lezilileyo sithole imbiko evela kumasalada kusithi council wakobulawayo esithi sesibuyela njalo ku-72-hour load shedding, ngokuthi sesisiba lezi nsuku ezimbili kusiya kwezintathu singelamanzi. Sivele sisesimeni samagesi, amagesi intambo ziyatshontshwa ukubiselwa kwangkhona kube nzima osokwenza ukuphila kwabomama kube nzima ngoba sesibuyele esimeni sokuthi siyedinga amanzi siphinde siyedinga inkuni kanti bekulula amasiba wokukhanyisa siswele kuphela imali yokuyathengwa ukuthi sipheke. Kunamalokithi lezindawo sibili asekele sikhathi eside kakhulu bengela amanzi njalo ekubuyeni kwawo ebuya ukuhamba insuku zenezi 72 hours amanye angibona abuya vele engahlanzekanga engcolini okwenza njengezakhamizi sibe lokwesaba okukhulu ngoba sike sawelwa luhlupho lwempilo zabantu ezalahlekayo eluvizi labantu ababanjwa imikhuhlane yesihudo kumalokithi ethize koBulawayo.
Uhlupho lolu luthinta njani kakhulu abesifazane olokusilela kwamanzi lamagetsi?
Umama wonke indaba yamanzi lendaba yamagetsi imthinta kabanzi ngoba umama enguye umgogodla webhuma. Ma kungela manzi kukhangela umama, ma kungela magetsi umama nguye omele abone ukuthi uzadinga ngaphi inkuni. Okudala ukuthi omama begcine bevasa izinto ezingekho emthethweni, amaphepha adala i-pollution phakathi komkhathi okwenza sine futhi sisiba leminye imikhuhlane ememethekayo. So umama wonke usekunzimeni ngalolu hlupho olukhona. Njengenhlanganiso emela izakhamizi sihlezi sikhulumisana layo njalo nje ikhansili kusukela nje udubo lwamanzi ngitsho langaphambilini lakakhesi lozeso asike sathintana laye kakhulu ngoba sokulo hlupho kakhulu. Ukuhamba kazesa kwenza kube mnyama lokubanjwa kwenkunzi ukhule phakathi kwesigaba.
Ngaphandle kwalokhu ungathi kukhona yini futhi uhlupho olubhekana labesifazana lamantombazana ngalesi sikhathi izikolo zivuliwe lange-COVID-19?
Eyi, ku-COVID-19 kuba nzima kakhulu. Wonke umuntu kumele azibonele ukugoqela amamaski, ama-sanitizers. Uyithola kuphela othi uyithele uma ufike kumbe endaweni zempilakahle. Kodwa kuba nzima kakhulu ngoba ngokumemetheka kwalomkhuhlane kwenza yonke into evikela lomkhuhlane ingabambeki ngentengo ezitolo ngoba wonke umuntu uyabe sekhangelele ukuthi yinto ozayithenga ilokufuna ungafuni. Okunye esikukhangeleyo khona nje izinto ziyadula, ukuphila nje khona akusekho lula ngoba ivele yona le misebenzi ingekho osokudala ukuthi kube lokudlwangudlwangu okuningi phakathi kwamagoma. Esingathi i-gender-based violence ayifi yakhela emagomeni ngomume esesiphila kiyo ngoba sesibuthene wani indawo singelanto esiyenza.
Abantu bayabhalisela yini ukuvota labo abathi bafuna kuguquke isimo esikhona?
Ekubhaliseni ukuvota kulo hlupho thize wona nje ama-centers angikhona incele iseceleni. Okwenza ikakhulu ngasikhuluma ngokuthi siyebhalise ukuvota kithi thina omama uzacabanga kumele uyephandela abantwana uphinde udinge imali yokugada usiya khona ngalo le ndingeko ezifika zidingakala ikakhulu ama-proof of residence kupha abantu abangazikhupha ebesifisa ukuthi nga ama-centers ayehliswa alethwe phakathi kwezigaba lapho esingagadi khona sesikwanisa ukuvuka siye khona. Lezithupha zithatheke lula kungabi le nani elivunyelwayo ukuthathwa elinye lingakwanisi ukuthatha ngoba kuyabe kunabantwana okumele beye esikola bafuna ukuthatha izithupha nezithupha ezene zilahlekile kwenza impilo ibe nzima kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilius Banda okhokhela ugatsha oluphathelane labesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani zilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMatebeleland Institute for Human Rights. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga ukwamukelwa bhodi, ngiyabingelela.
Ungasitshela ukuthi udubo lolu olwenhlaba lomhlabathi lubhahe unganani njalo ngeyiphi indawo ekhanya ihlaselwe kakhulu?
Kobulawayo ikakhulu endaweni lezi ezingani zisemaphandleni esithi iperi urban Bulawayo, ikakhulu endaweni yaseMethodist Village Ward 17, uhambe eNyumazwi, uhambe eSt Peter's. Ukugayigejwa kwenhlabathi kungekho emthethweni esithi yi-sand poaching sokubhadlile kakhulu. Okwenzakalayo abantu laba bama-trucks ukuthi badinga ichebe-chebe njengoba sikwasakula mfula eduze kwaKobulawayo, so bananzelela ukuthi kule chebe-chebe engaphansi komhlabathi lo esiwujayeleyo esigcoba phezu kwabo. Bayachatha abafana babuyayo, abafana laba kwezinye izikhathi babuya ebusuku ngama-12, ngama-1, ngama-2, befake amalayitha njengalawa okugejwa ngawo ezimayini. Bafike bagebhe amagodi, bangagebha amagodi batshone baye phansi kwezinye indawo 2, kwezinye indawo 3, kwezinye indawo 4 meters begebhe igodi besiya phansi, bazileyo bambi ichebe-chebe yangaphansi. Bengayibambi ichebe-chebe leyo besebegebha umgero-ke phansi, sebegubha-ke ikani ngabantu abagubha igolide, abadinga igolide bona beyihwatshani ichebe-chebe leyo, basebeyenza amadinjula inqumbi 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 inqumbi. Then laba abamatraki besebebuya sebethenga kibo. Laba bantu sebebhidlize umhlabathi ngoba sokuvuleke imifula lapha kade imifula ingekho khona, amasimu abantu asegejiwe sokuyimifula. Kukanti le minye imizi sigejiwe kulomunye umuzi kakhulu osukugejiwe kwaze kwawubokela izindlu ngenxa yesenzo sona lesi. Sike sathi sixoxisana lezakhamizi eziaffected, bathi bona ungathi uyazama ukukhuluma labo uthi uyabakhuza ngikubonise, bayakuthembisa ukuwushaya, bayakuthembisa ukuwubulala ngoba ngabantu abasebenza ngendlela engani ilobugebenga. Bahamba bengama-groups. Sike sathi sibuza satshela ukuthi bafika sibili group, uyathola ilabantu abafika maybe 20-30 abagebhayo khonapha ebusuku. So isokunamagodi indawo yonke yona liyana engiyiba nayo eperi urban Bulawayo.
Ipholisa wona athini, selike lakhulumisana lawo na?
Sesike saxoxisana lobumthetho, labo bathi into abazama ukuthi bayiqede bayenza ama-patrols, but okwenzakalayo ukuthi umganga mnengi, so nxa bengapatrola kulindawo kwesinye isikhathi labo bayama, bathi bengama basuke lapho babe bemile lapha kanti sebediscovery indawo futhi asebebhizi futhi bekorokoza kiyo ubusuku bonke. So bangabantu nje abangeze baregulateka, even ama-rangers la i-city council sike yathi ukuthi iyazama ama-rangers ukuthi abathi abalandelele kodwa bayabaleka then bayevumbuluka kwezinye indawo. Leyi yi-problem yelizwe okokuqala. It's a sign of unemployment. I-unemployment isinkulu kakhulu, abantu abangasebenziyo baningi kakhulu, okwenza ukuthi abantu ngendlala lokuhawula bacine belahlekelwa yibuntu. Esikukhuthazayo ukuthi uhulumende ngaphange phela lungise umkhonomo welizwe, abantu bathole imisebenzi.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu. Ngivalelisa abalaleli, engingakukhuthaza abalaleli indawo zonke nje zelizwe ukuthi kasivikeleni ezemvelo zethu, singaphatheki emisebenzini lezenzweni ezizatshabalalisa ezemvelo, singaphatheki ekuphambaniseni amalungelo abanye ngoba ilungelo lomunye lililungelo lakho, lelungelo lakho lililungelo lomunye, njalo amalungelo ethu sonke alilungelo sasi. Ngiyabonga inkosi lenzele kahle.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba, Litshone Lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris, siziphethe ngebezihamba phambili. Kuqhutshwe inkonzo kobulawayo eyokuvalelisa obeyisiphathamandla sezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo ozabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare ngomvulo. umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usola ukuhlaselwa ngamapolisa labasekeli bezanu-PF ngesikhathi esenza imihlangano yakhe enyakatho yemandebeleni. Kunanzwa usuku lwabantwana olwe-World Children's Day namuhla, abanye besithi ikusasa labantwana beZimbabwe libuvilibana. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezinye njalo kusasa ngo-7:30. Yimi uNtungamile Nkomo, uNkololo Gwana wamatukanduna.